Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 4 kuMfumfu 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu bafika boze amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Asingeke sathi umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki.
Ababalisi bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano omkhulu lesiphathamandla zikahulumende kusasa.
Uhulumende usememezele ukuthi uzaba lo mhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana naye.
Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu eselatshwa umkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela uthi usesizwa ngcono.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle. Sengingcono.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kakhulu umsakazo. Kulabantu bafika boze amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuthi lokhu sokukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo lafika kunkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,882. Phakathi kwabantu laba abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,327 sebaphepha kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Sokubhubha abedlula amakhulu amabili 228. Odokotela baxwayisa abantu ukuthi balimuke ngoba lumkhuhlane lokhu umemetheka kweleZimbabwe lakwamanye amazwe lapho sugulwe ngabantu abedlula izigidi ezingamajumi amathathu 35 million wabulala abedlula kancane izigidi 1,034,185. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibeka ukuthi kwele Melika sebesedlula izigidi ezisikhombisa 7.3 million abantu sebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 209,408. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele udokotela Xolani Ndlovu osebenza esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo. Lapha ukhuluma ezimele njengodokotela.
Asingeke sathi umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki. I-testing esiyenzayo ayikho sezingeni lokuthi sesingathi thina inani labantu abale-COVID-19 likitshwana. Abantu abale-COVID-19 baningi bakhona. Ukuthi nje asika-testi ukuthi sibathole bonke abalayo i-COVID-19. So abantu kufanele ukuthi beqhubeke bepractice ama measures awe social distancing, ukugqoka ama mask, ukugeza izandla kumbe ukusanitize izandla ukwenzela ukuthi bevikele ukuyithola i-COVID-19 kumbe bevikele ukuyimemethekisa.
Singathi ke nxa sikhangeleke ijekiseni phela kwabantu kuthiwa kumele idingwe, kambe leZimbabwe kuyadingwa yini ukuthi ijekiseni leyi okuthiwa ngama vaccine lawa abe khona kumbe kumelelwe ukuthi kuzokulungiswa nje ngabanye abantu abakanye amazwe?
Imikhuhlane njenge-COVID-19 namanye ama-viral infection ivele ukuthi akontrolwe kudinga ukuthi abantu babe immune. Okufana labo measles, labo polio laba sesike sake sababona. Ngakho i-COVID-19 i-best chance yokuthi siyikontrole ukuthi abantu bebe le-immunity. And the immunity uyithola ngendlela ezimbili. Either ukuthi ube nawo umkhuhlane wakhona kumbe uvaccinated against umkhuhlane wakhona. Kodwa ku-COVID-19 awukabi lobufakazi ukuthi uyibamba i-COVID kuyakwenza ube immune kiyo. Ngakho yikho uthola amazwe amaningi sebegijima bezama ukuthi bethole i-vaccine yayo i-COVID-19. Kukanti lathi eZimbabwe khonapha lathi e-Africa kufanele ukuthi lathi siyithole leyo vaccine ukwenzela ukuthi abantu bevikeleke.
uDokotela Xolani Ndlovu usebenza eMpilo Hospital bekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi abakhalela umsebenzi wesithi bafuna ikholo elikhuphukileyo bakhangele ukuthi bazakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema ukanye sevumile ukuthi abezemfundo benze umhlangano lo lababalisi abakhalala umsebenzi izikolo zivulwa ngeviki ephelileyo. Ababalisi babevele bekhonona ngeholo eliphansi izikolo zivalwa ngombimbitho kusanda kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMathema ngodaba lolu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Siqophele usiphicamfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Yebo kambe uhulumende usememezele ukuthi uzaba lomhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye ngalokho sokusenzakala ezikolweni. Okwamanje ke baningi ababalisi abangayanga emsebenzini ngenxa kwehluleka besehlulwa yimali eyokugada phela, abanye njalo bezesabela bona ngempilo zabo.
Baningi kanganani khona manje ababalisi abangayi emsebenzini?
Ababalisi ke abangabe befika mhlawumbe engaphose ngithi mina likhulu lababalisi elingayanga emsebenzini ngokupheleleyo. Kuthi laba abahambayo abanye bakhona benza okutshontshela badlale umacathe bafike batshengisele ukuthi bakhona kodwa babuye njalo baphunyuke. Ngindlela embikeleyo ebesingafisi ukuthi ifike lapho ngoba sifuna ukuthi uhulumende aziqho ukuthi ababalisi bakho ezikolweni njalo ababalisi bayehluleka. Asifuna ukuthi siyenge umuntu loba engubani sithina siyenelisa singenelisi.
Uhulumende uyalithembisa lapho ukuthi uzalinika okuyimadlana nje. Liyakuvuma kumbe hathi lokho?
Nxa sisiyakhulumisana sikhangelele ukuthi sicazulule okuhluphayo, nxa singakucazulula sivumelane, yebo kuzaphumelela. Kungehlula kuzabe kwehlule, nanku phela singeke sibabambe ngenkani ababalisi ukuthi bamukele lokho abakusolayo.
Nina lifuna ukuthi ababalisi banike imali engandani?
Ngake ngizake ngithande ukuthi ngichaze ukuba yimalini, kodwa engakuchasisa ukuthi sifuna imali ethengayo, imali engakhuphula umbalisi, sifuna imali engamsusa umbalisi imbuse lesikolo imgcinele imuli yakhe labo bejabule bedlile besuthi. Ngakho ke ebesikukhangele sonke lesisikhathi ukuthi ngayo uhulumende usebenza ebisa imali elifaka kunani lelo elalikhona ngenyanga kamfufu ngomnyaka ka-2018 lapho esula khona iUnited States dollar. Aluba abesebenza esiya khonapho ngaye sokungcono.
Usiphica mfundo Sifiso Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Kusenjalo bayakhala abazali ngokwenzakala ezikolo okuthiwa akula manzi lokunye okokuvimba okumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Baningi ababalisi abaya ezikolo labo asebekhalala umsebenzi besesaba ukuthi bengaba lomkhuhlane we-COVID-19 njengoba kungelamanzi kwezinye izikolo lokunye okokuvimba umkhuhlane we-coronavirus. Bafuna ukuthi bahole amadola eMelika hathi imali yeZimbabwe abathi kayisathengi lutho. Okwamanje ababalisi labazali bakhala ngokuswelakala kwamanzi ezikolo. Unkosikazi Monica Mutshanga, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, usanda kwethula umbiko othi kumele kuvalwe izikolo ezingelamanzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo kobulawayo, umnumzana Sandile Musa, uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi leyo iniphatha ubi kakhulu nxa ngikhangela ngalesi sikhathi sikiso sona. Nxa kuswelakala amanzi ezikolweni sifaka abantwana engozini kanye lempilo zethu ababalisi ezingozini.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu othi kwakumele uhulumende alungiselele kahle ukuvulwa kwezikolo.
Why yona i-government ivumele ukuthi izikolo zivulwe kungakalungiselelwa? Zonke lezi izintodo kumele ziqale zilungiswe before ku-announce ukuvulwa kwezikolo.
Unkosikazi sitshengisiwe Ndlovu olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa laye udlela evalweni.
Mina sikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulomkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube lamanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beyesikolo akulamanzi?
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zekhansili yakoBulawayo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo loba nje kusaziwa ukuthi ayasilela amanzi edolobheni. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu ubelokhu engaphendulanga imibuzo ethi usemhlanganeni ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulokhu kuxokozela okumangalisayo phakathi kwamacele eMovement for Democratic Change akukelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa. Kukhanya engani ababili laba bangeke basebenza bonke njengoba uMakhubo esithi bonke abangena ku-MDC Alliance kuba seze bavunyelwe ukuncithiza kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sikaMoyi uMorgan Tsvangirai emhlanganweni we-Extraordinary Congress ozayo. Ukuze sihlaziye okwenzakala phakathi kukaMakhubo loChamisa, sixoxe lomnumzana Josephat Mzasangulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalo Siziba oku-MDC Alliance, umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi lonkosazana Nokuthula Adonsi abalandela ezombangazwe. UNgulube usungula lolu daba.
Sithuka sikhonza abakhokheli mozana ukuthi sikhangele into e-right ye-wrong. Even yinje ingaphansi kwaChamisa wenze wrong, uChamisa kuze into eChamisa lapha u-wrong. Kuyafana nokuthi umeya enjalo ube yinkokheli yami. Azange ngaba mnandi kuye ngendaba yamanzi. Indaba yokukhuluma esitshawa abantu babuleke ukuthi amagabha abo bayingcolile amanzi. Ngakhwela ngehla phezulu sendlela kesifundo wezangithanda uyangizonda angilandaba lapho. Kodwa ubuntu nibuntu singathi i-game of politics. Nxa umuntu engumuntu esimpilo into enyanyisayo elihlazo iyephuzibe besaphi sobali besegcenipe into yenzayo iyanyanyisa asonto yethu.
Sathi ubaba u-Ostalos Siziba ukuthi amabandla lawa amanyane kwenzakala yini wena ngokubona kwakho?
Mina owami umbono angeke ngakwanisa ukuwukhipha ngenxa yokuthi ngibuye ngimelele inhlanganiso. Kodwa kuyinto engayikhuluma-ke at a personal level ukubana ukubambana kwama-progressive forces eZimbabwe kuqakathekile.
Umlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma u-Ostalos Sirilo onyano ukumbe ibandla le-MDC MDC Alliance. So ungakhuluma laye khonapho sizokuthi njengathini kodwa kole
Makhubo endodo wakuthi vele kunjalo abantu bangapha ngidayiso zibabuza kumabandla yakhele harani. Kunamanje ngabe kuthiwa vele ukhokhela engenamuntu okuxabana naye nabantu bakithi ngapha abathanda umuntu amabandla la eharani ngabe basapota khona loo nto leyo ngaba ntambuzo abazowina. Kodwa kwamanje bonani kuzoba nzima ngoba bazoba khona ku-Congress yabo ngeke baphimba ukuya mitani ngesibhakela.
Ye, sikazi.
I think ukuthi very unfortunate ukuthi indaba ke yokukhokheli be-Movement for Democratic Change ireduce inciphise ibe indaba ke ngetsayi.
Siya kumama uNokuthula Adonsi.
Mina ngibona ane akusalungiseki ukuthi bahlangane sokunzima. Ngendlela singananzelela phela ayisiki ukuthi kungukhuphe kuphela lo Chamisa. It's different because ukuthi ukufuna abantu abaningi abalama interest sikhuluma ngabo Monzo
lapho sizwe unkosazana Nokuthula Adonsi ozimele yedwa, umnumzana Josephat Mzasangulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalo Siziba oku MDC Alliance, lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu esesibhedlela e-Walter Reed National Military Medical Center ulandela ukuhlolwa kwakhe watholakala ele-COVID-19 uthi usezizwa ngcono emzimbeni. Wethule ividiyo izolo kusihlwa esithi unatha imithi etshiyeneyo njalo ukhangelele ukuthi uzabuyela e-White House kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo wenhlelo zonke e-White House, umnumzana Mark Meadows, utshele umsakazo we-Fox News ukuthi base betitibele ngokukhula kwaTrump ngolesihlanu owasetshisatshisa emzimbeni njalo esephefumula nzima. Odokotela bakhe bathi usesizwa ngcono esibhedlela lesi lapho bamupha amaphilisi atshiyeneyo alakho ukunqunda igcone le-COVID-19. Okwethulwe ngudokotela wakhe kusole kakhulu ngabanye abantu abathi akucaci okwenzakala kuTrump ngoba iWhite House yethule umbiko ohambelani lokwethulwe ngudokotela. Omanje umnumzana Joe Biden ancumbisana laye ukhetho eluza kwenziwa ngolwezi uqhubekela phambili ekankasa endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bacothuza indlela uTrump avimba ngayo ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 besithi wehluleka ukwenza ukufunwa ngabezempilakahle. Yena uthi wenza kahle. Ake sizwe uTrump ekhuluma ngesimo sakhe esibhedlela eWalter Reed National Military Medical Center.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle. Sengingcono. Kumele ngibuyele ngisebenze kakhulu ukwenzela ukuthi ilizwe leMelika libe lilizwe eliphakeme.
Finish that job and I'll be back. I think I'll be back soon. And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing and the kind of numbers.
Ngiyabuye. Ngizabuya masinyane sikhankasela ukhetho. Ngiyakuthakazelela ebesukwenza. Kumele siqhubekele phambili ngakho.
Fighting for them. Not just in the US, I'm fighting for them all over the world.
Ngilwela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
We beat it soundly. So many things have happened. If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them and others are coming.
Zayinqoba i-coronavirus le kumbe kuthiwa yini? Nginatha imithi. Imithi le ivela kuNkulunkulu.
I say that but we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good.
Lo ngumongameli Donald Trump owethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esesibhedlela kweleMelika izo lokusihlwa. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Benjana masiko
wesi umanje
lo baba mkhulu babe lo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuvuselela usiko lwesintwini. So-ke lapha ngilo baba uPhilani Ncube weMathebeleland Cultural Arts Trust, lo mama osakhilelene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngiyalamukela isihlobo zami kuhlelo. Ye, ake utsho baba Ncube, siyabona ukuthi lizama ukuthi livuselele amasiko khona ngapho, belizama kulezi nsuku ukuthi liyenziwe ngazane ngama-exhibitions lezinto ezinjalo. Kuyavuseleka yini usiko lwesintu?
Hayi, amasiko kahle kahle sikubone kuqondile ukuthi avuselelwe ngoba kumekelwa njengoba ngathi uma bethe sikhangela sasithi ukuthi into zonke yasahamba ngokuqondile. Kusukela nje kwabatha labadala kungani isizwe sikilahleka lapho.
Ye, Madube ubona ngizani liyadobheka yini isiko khonapho ukuthi liziqondiswe sibili abantu bebekwazi ukuthi lokhu ngokwesintwini lokhu hhayi?
Ukudobheka liyadobheka sokuthithenda ukuthi livuselelwa ngaphi njalo ngabantu abanjani, but lizavuka libe lisiko. But isikhathi esesikiso abantu sesilahlile amasiko ethu, amasiko esintu, amasiko esiNdebele. So kungalo langali ofica kusenziwa amasiko kumbe nxa kule micimbi because ufica abantu bevundule khona, but isintu sethu kulaba sasilandela, kulaba ngasasilandeliyo njalo. So iyafa.
Ye, singathi baba Ncube elikuvuselela kakhulu kuyini?
Ukuba yibo kwabantu, ukuba yithi isintu sona ngokwaso ukuthi abantu indlela asebephila ngayo akuseyiyo ndlela eqondisene. Sikubona nje konke sokusenza balahlekelwe yikuphila abantu ngakhangela kusukile kwabatha athi impilo asebeyiphile akuseyiyo mpilo eqondisene engabaphilisa impilo ele mpilo eni.
Ye, Madube, kuyini okubambekayo sibili esingathi ngamafitshane ungathi ngcono kuvuselelwe lokhu lalokhu lalokhu njengoba besitsho ukuthi kukhanya livini labatsha?
Isiko mina engaphonga ukuthanda ukuthi ngabe liyavuselelwa lisiko lokuthi especially singazazi, uzazi ovela khona, uzazi imvelaphi yakho, uzazi ukuthi nxa umntwana esibelele umntwana esintwini ugqoka njani, uzazi ukuthi nxa ungumfana wesindebeleni ugqoka njani. Esikhathini samalobolo isiko lethu lihanjiswa njani, ukudla kwesintu ngale micimbi yokuinto zesintu nje, ingoma zesintu, ukuhlangana kwabantu ingubo zesintu, yikho enye singabuyela khona emva sizama ukuthi silungise. But isikhathi esesikiso kulaba abangasalilandeli isiko, abadala abakudala yibo abanye abasasele lesiwo but ulutsha kunzima ukuthi singaba besele muva.
Ye baba Ncube, ungathi ngamafitshane ukuthi nina ilikuvuselela kakhulu kuyini okuwodwa nje okubambekayo?
Ikuvuselela kakhulu ukuthi ulimi lungabaleki ebantwini bakithi, angazibana imvelaphi yabo yeqakatheki kakhulu ukuthi imvelaphi yabantu abantu bakithi basale belani kungazikwakuswani ngokoba utentiye ukuthi ake kuhlukene lamanye amalanga.
Ye loke ngubaba uMphilani Ncube weMatabeleland Cultural Arts Trust, lo mama uSakhilelelene uMadube. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapho muhle, siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silomnumzana Thando lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19.
Ngiyakwamkela kuhlelo njani?
Ngiyaphila Mike.
Asithintheni udaba esilalo namhla kuhlelo, awungitshela umbono wakho mayelana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni.
Sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebehlukuluzekile umkhuhlane lowo. Siyananzelela inani labantu abawutholileyo, ikhanya kulinani nje eliphansi, kodwa sesehlelwe yi-COVID-19 sigcine sesivala amabhoda, savala amabhizinisi, kwagcina abantu sebengakho emsebenzini. Sikhangele ukuthi njengoba songani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi sisiphilise kangcono.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I-IM for Bulawayo ilengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Logatsha lelesithi biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ikakhulu enye inhlanganiso okuthiwa yi-TIBA, Tackling Infectious Diseases for the Benefit of Africa. Sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale esithi RDT. Khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbheda, zithole imithi. Olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, okuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane nama-challenges alethwe yi-COVID-19. Then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe kukolu nje. And then igatsha lokugcina, igatsha lo lesithi ngolwe-resource mobilization, lapho sidinga khona imali, sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo leZimbabwe imelane nge-COVID-19.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasaphulayo bamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu, ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso, basukumele phezulu abantu abatsha baba bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Culture Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mnengi kakhulu e-Culture Park laphana. Basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19, lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM for Bulawayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo. Ngenani kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7, lapho siqhubekela phambili sithi udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Isikhathi sami sesiphelile, sengitshaya phansi izulukandaba olivalelisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Mthwakazi omuhle, zimpapho omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Siye sinikele ithuba uNtungameli Nkomo.
Siyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo ezithandekayo enkosini. Kulolu hlelo lokuvuselela umoya, ngoba umoya ongavuselekanga uyadinwa, uyakhathala, ufane nje kwesinye isikhathi lofileyo. Namhlanje-ke ilizwi lethu siyalithola encwadini kaLuka isahluko sika-7 ivesi lika-21. Fundeka kanje, ngalowo mzuzu yayiphulukisa abaningi ezifeni nasebuhlungwini nakomoya ababi nezimpumputhe eziningi yazipha ukubona. Ilizwi leli ungathiwa lihlolisisa lona leli vesi, ungathatha laba ababesiza kuJesu ngoba nguye owayekusilisa walowo mzuzu njengokuloba kwaLuka. Kuthiwa abantu babegula izifo ezishiyeneyo, abanye besizwa ubuhlungu, abanye behlelwe ngomoya ababi nezimpumputhe abangaboniyo. Kutsho ukuthi lapha kwakulabantu abafakwa ezigabeni ezine zokungaphili kahle, ababedinga usizo loncedo. Labo-ke ababesezinhlungwini, siyakwazi ukuthi kulula ngobana umuntu uyabambathi kubuhlungu lapha. Isifo esimbambileyo ulakho ubana isifo lesi singidla kule indawo yomzimba wami. Udubo lukulaba ababili laba abalemoya emibi lezimpumputhe. Kanti umoya omubi onjani? Kuthiwa basindiswa-ke imoya emibi yakhutshwa kubo. Umoya omubi utholakala emntwini owenza izinto ezingahambelani ngalokho okukhangelwe ukuthi kube yikho. Mubi lowo moya ngobana kawulabuhle kulowo okuye. Imoya-ke ibuya ngendlela ezishiyeneyo. Eminye imoya emhlawumbe ngapha nguvuka nje, eminye isukele kuwena lowo okuthiwa ulo moya. Kodwa kusala ukuthi imoya le igcwele ebantwini abaningi. Imoya yokubulala, hatshi ukubulala ukukhupha umphefumulo womuntu, ukufisela abanye abantu izinto ezingabaniki ukuphila okuhle, ngumoya omubi. Abanye balo moya omubi obusela, umoya omunye ngomona, wenza umona. Awukhathalekile ukuthi ufunde okungakanani, lesikhundla esinganani, ngubani. Bakhona abantu abalomona na sengisho lasezinkonzweni, kuze ukuthi lanxa inkonzo siphelile asole kade ukuthunyelwa iBhayibheli liphethe, isihlabelelo siphethe, unikele lo mnikelo, kodwa ulomoya omubi womona kaboni into enhle engaphuma kumunye umuntu. Kulomoya oweyisana, kulomoya okuzitshela ukuthi mina yimi kakho omunye ngaphandle kwami. Imoya enjalo uJesu wayikhupha, ilengayifuneki ngoba umzimba womuntu lithempeli kaNkulunkulu. Hlola izenzo zakho, hlola imikhumbulo yakho, uye kuJesu uza kukhupha lowo moya omubi. Ngawe uze umangale ukuthi kambe yimi lo esengihlala kuhle labantu kabasangenyanyi, ngobana umoya omubi uyabe usuphumile. Bahamba kuJesu wabakhipha imoya emibi. Sondela lawe vuma nje uthi Jesu, ngicela ungikhiphe lo umoya omubi ndawo. Umoya omubi kawudalelwanga wena.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo engcwele, nabo abantu bakho bale moya eminingi njengoligiyona. Lesi sikhathi sicela ukubana bahlambulule emoyeni emibi ebaswelisa inhlalakahle lokuthongo. Ngegama likaJesu, moya emibi phuma ebantwini bakaNkulunkulu, uye lapho umele uye khona. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.